nxa i-government in waiting services khangelisisa ukuthi ama-portfolio secretaries lana akhethiweyo bangakwanisa yena umsebenzi. So kusithi khona abanye bakhona nxa bekuthiwa bengangena ku-cabinet sebefanele babe le-research team eqinileyo, ngoba amanye amabizo akhona adengiwezwa angikaze ngizwe nje bekukhuluma nje into eqakathekileyo, kumbe ama-policy analysis kumbe i-budget post-budget analysis. So switching babebevele bedinga ukuthi bebe le-research team eqinileyo kwenzela ukuthi abakukhulumayo ku-cabinet yabo kube yinto elesitoni.
Okokuthi bengaphiwa intambo zokubusa kusasa nje kusihlwa, singabona yini kusiba lo mehluko kwezomnotho welizwe?
Lapho kungaba yinkinga, ngoba nxa sikuthiwa khona banikezwa intambo zokubusa sisokuya khanya ukuthi sokudinga izikhundla zinikwe ama-professionals, ngoba ku-MDCT vele kulabantu abavele sibazi ukuthi laba ngama-professionals, abantu abavele behambahambele esikolo imisebenzi eqondane lohulumende. Laba bakhona laba singathi ingxenye nje as a government in waiting ngama-political appointees abangayenza nje umsindo nxa kule nto yenzekelayo eyenzakalayo uhulumente, ukuthi kuze bangene bona babe yi-cabinet akhulu ukuthi ama-professional skills akhona angathi malutshwane.